iZANU-PF isebenza izifiso zabantu. Yikho sibiza umhlangano onje inyaka nomnyaka ukuze abantu babuye bazozitshela ukuthi kwenzakalani ezigabeni zabo. Ngimayelana ngezomnotho, ngezemekonomi, mayelana lenhlala yabo nje kahle emakhaya, konke lokho okungathi kukhahlameza abantu, kusupha abantu kwezindaweni ezitsheneyo. Sizavumela ukuthi abantu bakhulume njalo kulama-committees esesiwabumbile azakhangela konke okhunywa abantu bakuqoqe kube ngama-resolutions. Ama-resolutions lawa azahanjiswa-ke kulaba abayi-implementayo njengakurhulumente, kuyitheza urhulumente kuyelungiswa ngurhulumente ngendlela le ezakwenza urhulumente lungise konke okushiswa ngabantu. So kukhanya kuzaba le mcijo entuthuko ezaphuma phakathi komhlangano lowo. Sasifuna ukuthi siqede amalanga la amabili kumbeli lodwa sikhuluma ngezinto ezingakhiyo. Asifuni njalo ukuthi sikhulume ngento esizakhuluma ngazo, sifuna ukukhuluma ngezinto ezintsha njengoba sesingaphansi kwe-new dispensation, unyawo olutsha, ukuze abantu sibone ukuthi thina sisukelela phana, umzila wethu uyaphambili, kumbe lokhu mikhona kade sikhona. Angile themba kakhulu njengathi thina esilungisa iprogram yakhona njalo esimukela ama-resolution. Kukhanya abantu sebekhangelele kuntuthuko ejulileyo ephambili, njalo kuzaba ingqobe yethu kuthena siyenze izisizo zabantu.
Ye, kodwa kulabanye mpofu abathi kungabe kuyikuchitha imali nje umhlangano lo kasozoncede thanga masitshani kwami.
Imali kabani? Abantu bahlala bekhuluma ngemali engaso yabo. Thina silabantu abasupporta iparty, silabantu abaxhasa iparty. Imali kasilamali, asilasenti kahulumende emalungiselelweni. Silabantu abathanda iparty, ama-businessmen, even ama-members eparty abasinika imali ukuze siqhubele phambili umhlangano weparty, izinqumo zeparty. Uyathuthuka abantu abahlala bekhuluma ngemali ngabantu abangaso ma-members zezanu-PF, njalo angazake bakhiphe even isenti kuphathi la kurhulumente, ngabantu kuphela abasebenzisa imilomo yabo ukudiliza okwathiwa ngabanye. Kodwa asila sikhathi lakho lokho, bazakhuluma bakhulume, thina sisakha bona bekhuluma, thina sisiya phambili. Asilandaba lakho lokho.